Isikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ku-Studio 7 olwesihlanu mhlaka 10 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhlaka 30 kuNtulikazi emthethwandaba we-Constitutional Court eHarare. Isiphatha amandla somanyano we-MDC Alliance ngumkhokheli webandla le-PDP uMnumzana Tendai Biti utshele umthethwandaba ukuthi awula mandla okumthonisisa icala letheswayo ngoba kumele abe seZambia lapho abedinga khona ubuphepheli. Kuhlelo Woza Friday sineqembu elicula umdumo wesicathamiya ele uZambeze Arts likhokhelwa ngumculi olodumo uLucky Moyo. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano webandla wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhlaka 30 kuNtulikazi emthethwandaba we-Constitutional Court eHarare lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa webandla lezanu PF abikwa enqobile yena isithi ulobufakazi obuveza ukuthi yena uMnumzana Chamisa nguye owanqobayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amagqwetha kaChamisa abe yisiphithiphithi ukugijimisana lesikhathi ukuze bangenise lezi ngwalo emthethwandaba ungakavali njengoba namhlanje bekulilanga lokugcina lokuthi baphikise limpumela. Igqwetha elikhokhela iqula lamagqwetha aphikisa isinqumo seZEC u-advocate Thabani Mpofu utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba njengoba sebekhweze lolu daba osekusele ukuthi umthethwandaba wahlulele. Uchazisa ngokuthi asebekwenzile lokhu kujoni ngokusemthethweni njengoba usuku lokugcotshwa kukaMnangagwa obikwe ngabeZEC ukuthi unqobile kulolu khetho bese lubekiwe.
Hayi hayi kagcotshwa kagcotshwa hayi kagcotshwa kagcotshwa ngola nje njalo. Sesifakile amaphepha ethu emthethwandaba edaleni sokathesi umuntu wonke ongurespondent uzozamele afake la amaphepha akhe. So kusho ukuthi udaba lolu soluzahlazululwa emthethwandaba.
UMnumzana Mpofu uveze njalo ukuba uselala obempisi ngoba impilo yakhe isengozini esethuselwa ngokuphela selokhu wavela egcekeni ukuba uzosebenza ukumela uChamisa emthethwandaba.
Bangithusela abantu labo uyaziba uyaziba bayahlanga kodwa hayi uyazi mina kangisabi muntu kodwa bangithusela balokhu bangithusela.
Umpofu uthi abakudingayo ukuba umthethwandaba we-Constitutional Court utsho ukuba ukhetho oluqhutshwe ngabekhomishini e-ZEC lungananzwa ngoba lungaqhutshwanga ngemfanelo njalo belobufakazi obusekela lokho. Uncedisana lamanye amagqwetha avele kwamanye amazwe umpofu abagoqela kwele-South Africa lakwele-Melika. Umthethwandaba we-Constitutional Court kumele ube usunqumile phezu kwalolu daba phakathi kwensuku ezilithumi lane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Silokhu sikudaba lunye uMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Abanye abakumabandla aphikisayo bathi umthethwandaba we-Constitutional Court empumela yokhetho ilakho ukuba lokwenza labehluli abazakhetha ukuhluza lolu daba. Phansi kwesisekelo sombuso abehluli kumele babe yisikhombisa kumbe isifica munye munye. Owayekhokhela ugatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Rita Makarau ukhangelele ukuba ngomunye wabehluli. Kusenjalo ilunga ledale le-MDC Alliance uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uxoxa lo Chris Gande we Studio 7 ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yesekelo sombuso wethu siya khasisa ukuthi nxa umuntu enguntisa uba umongameli welizwe nxa elezikhalazo kumbe udliwe kumbe kajabuli ngendlela eyenziwa ngakho uyafanele ahambe edaleni ye-constitutional court ayefaka amaphepha akhe. Okwenzakala lokho kuhambelana leyo yesekelo sombuso akula nkinga lapho mfowethu.
Kodwa-ke nxa wena ukubona kwakho ubona ngani ubufakazi okuthiwa bukhona bungabenele yini ukuthi bungayenza ukuthi impumela imiswe?
Kule ndlela ezimbili esingakhani ngazo ubufakazi bakhona esingathi ngethiwa kulo isteja ohambelana nenombolo, ngoba nxa umuntu eqelile wafaka u-10 nefane afake u-8 kuyathengisela emaphepheni. So kuye onye ubufakazi nje bohambelana lokukhalakhala nje kwendlela eyenziwa ngayo ukhetho. Bona abathi ababona amaphepha akhona bathi khona ubufakazi bamanombolo bukhona obobuqeli bakhona buyabonakala nje kahle, kodwa kuthi ukuthi amajaji akhona ayafanele acubungule labo abona ukuthi iqiniso na.
Kahle kahle bona abakufunayo abe-MDC Alliance kuyini? Ukuthi kuqumiswe impumela bese kukhethwa umnumzana Chamisa yini, kumbe bafuna ukhetho lonke luqalwe katsha?
Yes. Yikho ebengisho ukuthi abathetha le ndaba amajaji akhona abayikhangelisa indaba kukibo ukuthi bathi bona ubuqili obukhona lobo ibuqili obenze ukuthi inombolo zamavoti ahambenala lo Nelson Chamisa zibe lutshwane. Nxa inombolo zakhona zingazizakala kumaphepha akhona kumbe ama-V23 kumbe ama-V11 i-constitutional court idale liza ukuthi onqobayo uNelson Chamisa sebephendulela-ke lani i-decision yaJ-EZAC. Abanye bengathi khona hathi inombolo zakhona zingathi azitshiyananga kakhulu kufanele babuyele baye kuncedisana i-run off. So impumela zingaba zimbi zombili. Okwama-21 seats athi kukhulunywa ngu-Douglas Mondlo kana hayi kukhona ngokunye awuhambelani le petition le-constitutional court le.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubehlaziya udaba lokuthi kambe ukukhweza kodaba lwempumela yokhetho lokho sokudala inkulumo yokuthi kambe ilizwe lingagcina selibuswa na ngumnumzana Nelson Chamisa. Nxa kungatholakala ubufakazi bokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZAC laphosisa ekubutheleleni amavoti okungabe kwabangela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa anqobe. Asizweni-ke ingxoxo uChris Gande Studio 7 ayiqhubele umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edale lephalamente njalo engwe-MDC Alliance.
Chris, okwakuqala kubehluli abazathonisisa leli cala sikhangelela ukuthi uChief Justice umnumzana uLukhu Malaba kanye lomsekeli wakhe uJustice Elizabeth Gwaunza ngilawo babili sikhangelela ukuthi hayi bayabe bekhona akula ninye indlela yokuthi bengabi khona kulolo daba, ikakhulu xa kuyukuthi yibevele besemsebenzini. Njalo nxa mbona amboni ukuthi khona uChief Justice lomsekeli wakhe bangachiya udaba oluqakatheke njengalolu ukuthi lizwakale phambi kwamanye amajaji bona nxa kuyukuthi bekhona. So sikhangelela ukuthi labo ababili bayabe bekhona, sikhangelele njalo ukuthi khona bazakhetha abanye abangu-7 phakathina kwama-judges awe constitutional court lawo awavele ekhona ngekokuthi khona ibe yi-full bench of at least 9 ama-judges awe constitutional court sibe kuzwa lolo daba.
Udaba lolu luthoniswa njani njengoba sisizwa kuthiwa kugcina kuvotwa ngabojaji bona laba, kuhamba njani?
Into eyenzakalayo yikuthi nxa ojaji bethe bahlala balulalela udaba lukhulunywa omunye lomunye ujaji uyahlala phansi ethi yena ubufakazi lobu obungenileyo ubuzwa njani, ububona buyibufakazi yini obenza ukuthi isicelo esifakwe ngumamangala sithiwe lidale kumbe hathi silahle. Nxa kuthe kwabanjalo-ke omunye lomunye uyapha izizathu zakhe, kokutsho ukuthi khona abanengi bethe bapha umbono wabo abanye laba abalutshwana bazathiwa khona i-dissenting judgment, okutsho ukuthi bazakupha ilukuze li-judgment ehlukene nalaba abanye. So yikho okujwayele ukuthi kwenzakale isikhathi esiningi.
Manje akula kwesabela na ukubana abanye ojaji bengaba bekucele lezanu PF?
Angifuni ukuthi ngicabangele njalo ukuthi abanye ojaji bangabe bekucele lezanu PF, ngoba into eyenzakalayo Chris na okwakuqala ujaji ule image yakhe naye okufuza ukuthi eyilondoloze ujaji njalo kule image yedale okufuze ukuthi heyilondolozi ngoba kusasa akulunganga ukuthi khona ujaji uthi nxa uhamba bemuda hayi ujaji vele umthetho kawazi ujaji ngujaji wamabandla wezombangazi ujaji omunye nomunye uyabe efuna ukuthi nxa ijudgment yakhe iqonakale ukuthi ijudgment yakhona ijudgment ehambelana nomthetho. So ngokubona kwami angifuni ukuthi ngitsho ukuthi bakhona ojaji abakwe-MDC Alliance kumbe njalo bakhona ojaji abakuzaru-PF. Ngifuna ukukhangelela ukuthi ojaji bonke ngojaji abazalungisa umthetho njalo behlubungule ubufakazi esebuyafakwa phambi kwedale bese bephuma-ke le judgment ehambelana nalobo bufakazi obuphiweyo kanye nokuthi umthetho wona ungabe usithi.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idale lephalamende njalo elilunga leMDC Alliance ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le ebhinga.
Yebo 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 mtsakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Dendai Bithi oyisiphathamandla somanyano we-MDC Alliance utshele umthethwandaba kamantshi eHarare namhla ukuthi awulamandla okumthonisisa icala alitheswayo ngoba kufanele abe seZambia lapho owayedinga khona ubuphepheli. Umnumzana Bithi wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yokhetho inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho.
Some Mozambican authorities then abducted him in connivance with the Zimbabwean authorities and
iziphathamandla zikahulumente weZambia zavumelana nomunye wazo weZimbabwe ukubuyisela umnumzana Dendai Bithi eZimbabwe ngokungekho emthethweni. Ngalokho akufanelanga abe kuleli lizwe kumbe amiswe phambi kwalo mthethwandaba. Kufanele abe selizweni leZambia lona elingalandelanga umthetho wamazwe womhlaba ngokumxotsha.
Iqwetha lakhe umnumzana Alec Muchare Hama ugcizelela amazwi kamnumzana Bithi.
The next step is that the state wants to lead evidence to rebut what he was saying. So they say they are going to call the investigating officer on the...
Umthetho ndaba uthi uzadingisisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ube kwazi ukuthi ngempela umnumzana Dendai Bithi awufanelwanga athonisiswe emthetho ndaba weZimbabwe.
Or it agrees with him that it has no power to determine his case.
Umnumzana Mchate Hama uthi bazaphindela imthethwandaba kamantshi ngolwesithathu kuviki ezayo bezokuzwa ukuthi wamukela njani amazwi kamnumzana Bithi. Umnumzana Bithi wabalekela kwele Zambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Ngakwelinye icele igqwetha umnumzana Ngqobizitha Mlilo owayehambe lomnumzana Bithi eZambia utshele iStudio 7 ukuthi ukhululiwe ngesibambiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eCaroy. Labanye bakhe ababalisa umnumzana Clever Ramba Naphasi lomnumzana Tawanda Blessing. Abathathu laba betheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokuchapha umngcele welizwe ngokungekho emthethweni. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi nguye owabangela ukuthi umnumzana Bithi akhululwe emthethwandaba. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lamhlanje lapho siyabe sikhangela ukuthi ukhwezwa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli okwenziwe ngamagqwetha kamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance kuzamisa nawo ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunye nje okuphathelane lalolu daba. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana lokho kuqhubekela phambili phakathi kwahulumende weEthiopia nabasesigabeni seSomali labo abebutho bamacele omabili abalwisane kwafa abantu phose abangamachumi amathathu. Ukubalwa njalo kwamavoti okhetho olwenziwe ngokwenkwezi kweleIraq kuveze ukuba uMaqtada al-Sadr unqobile kulolu khetho. Idale lePhalamende linqume ukuba amavoti aphindwe ukubalwa ngoba kuphume ukufakazwa obukhomba ukuthi kube lokuqinibezela kulokhetho okwenze impumela yalo ingemukeleki.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Abantu beZimbabwe basanda kuvota kukhetho lokudinga umongameli omutsha. IZimbabwe Electoral Commission ithi obebambe isikhundla lesi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lolu. Kodwa ke abaphikisayo bathi kabavumelani lempumela yokhetho lolu. Ukhetho lolu belukhangelelwe ukuthi luzalethela ilizwe leZimbabwe inqubela phambili kulandela ukugugudeka komnotho okubangelwa nguhulumende wehluleka ubusa ngemfanelo. Baningi okumangalisayo abantu abavote kukhetho lolu becabanga ukuthi impilo yabo iza kuqhuka. Ababehlolisisa ukhetho lolu bathi kwakulokuthula okumangalisayo ngesikhathi sokuvota. Bathi konke lokhu waphela kulandela ukhetho ngoba amasotsha lamapholisa adubula abantu ababengelacala. Abanye babetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ilizwe leMelika likhalela imuli zalabo abafa kusenzakalo lesi njalo lithi inkokheli yebandla elibusayo kanye lephikisayo kumele isebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleZimbabwe. Uheather Nwethi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi bayamukela okukhulunywa iZimbabwe Electoral Commission ethi izaveza ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa njani. Uthi ilizwe leMelika lizahlolisisa lokwethulwa yilabo ababekhangele ukuqhutshwa kokhetho lolu. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Le yiStudio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ukulaba abengekho eZimbabwe lakho kubuya ebulenjini www.studio7news.com lidinge lapho kubhale live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 0012026172077 ukuze lani likhulume kulolu hlelo lapho lamhla siyabe sicobungula udaba lokukhwezwa kokuphikiswa kwempumela yokhetho edalele Constitutional Court ngumanyano we-MTC Alliance.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Kwezemidlalo lamhlanje, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City ithi ophethe isikhundla sokuba ngumqeqeshi ubeka iThemba Ndlovu kuzamela asize leli qembu lingagunyulwa esigabeni sePremier Soccer League ukuze awuphiwe lomsebenzi. Intatheli zindaba yethezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo wecembu lebulawayo City uJerry Banda utshele intatheli ezindaba ukuba kusemandleni kaNdlovu ukuba uphiwe umsebenzi wokuqeqesha iqembu leli kuhle kube ngowakhe njalo lokhu angakwenza ngokuhlenga iqembu leli engozini yokubuyela liyedlala kusigaba seDivision 1.
Umqeqeshi Zulu bevele khona ethimini. Now he's facing music quite yedwa. If they win, umsebenzi wabo futhi uzaba ukhona. So they actually know ukuthi umsebenzi wabo wakhe is secured by winning games and ukuthi lokhu team isale kuphemile. I-CV yakhe yes it is good, but ama-results must also go along with i-CV yakhe. So thina we're saying ukuthi beke do your best, keep us in the lead, umsebenzi wakho ukhona.
Ubekuthemba Ndlovu uphiwe umlando wokuhlenga iqembu lebulawayo City ngemva kokuxotshwa umsebenzi kuka-Amin Somapiri laye wayevele ethethe isikhundla lesi kuDarlington Dodo onguye waqala le qembu ekuqaleni kwalo nyaka. Kule mpela viki iqembu lebulawayo City lona elihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo libhekane lo mdlalo onzima lapho lizadibana khona leli FC Platinum enkundleni eBarber Fields kusasa ngomgqibelo. Imidlalo yamaviki angamashumi amabili lanye iqale namhla esigodlweni iHarare lapho iqembu leHarare City elibe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Mutare City Rovers. Kweminye imidlalo yakusasa ngomgqibelo iqembu leChapungu lizemukela iqembu lebulawayo Chiefs ngase-Ascot. Iqembu leCapes United lizadibana lele Black Rhinos ngase-Rufaro. Iqembu leZPC Caribbean lizangcikinana lele Triangle ngaseNyamunga. Kuthi elenkezi Platinum Stars lizadlale lele Nikrut ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leYata lizemukela lele Rentals enkundleni iRufaro. Iqembu leShapane Mind lizadlale lele Chicken in Emaclass kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leHighlanders leDynamo enkundleni eBarber Fields odluliselwe phambili. Nimi le Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a balling for me.
Namhla kuhlelo Woza Friday, sileqembo elicula umdumo wesiqathamiya ele uZambezi Art. Likhokhelwa umculi olodumo uLucky Moyo. UEzra Chisa Sanda we Studio 7 usethulela lolu daba.
Emazweni amaningi angaphetsheya, leli qembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko, liphakamisa namasiko esintu. Amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi, bona-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo.
Ibizo nguLucky Moyo, ijaha lasesikhalangeni ePlumtree endaweni yaseNgwana lapho kuvela khona amajaha njengabo Socha Moyo, oTaurai Chareba, oFuture Ndebele, oSinini Ngwenya, bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo.
Iqembu le uZambezi Arts lamunjelwa kwelendlandi ngamalunga amaqembu athiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana leBlack Mfolos, iBlack Spear lamanye amaqembu amaninginingi athiyeneyo eZimbabwe njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya.
Sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini, izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo Machobana, kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu. Sihlabela kaningi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo, kaningi sijayele ukuncedisa nje kuma-fundraising.
Zuhlelo lwabantu uza uza Friday sile uZambezi Arts besiculela ingoma zomdabuko. Ingoma zabo zibumethe imiko njalo ziyafundisa. Nangu umnumzana Moyo efakaza.
ingoma lezi ngezikhuluma ngezinto ezihlukeneyo ezinye zikhuluma ngathi kungamasiko nje kuzokuba nengoma ezinye ezemitshato ikakhulu zebazithi kona sithandwa sami ngiyakuthanda sithandwa sami omuhle kuzokuba lezinye ingoma kaningininge ezikhuluma nje kwesi sikhathi ngezinto ezinjengesibona imvelo izinyamazana lako konke esila yakho kathesi
Lona ke leliqembu selisikhathi labundla njalo lisebenza kakhulu kuze kazi le Europe laseMelika liculela abantu abanengi libonisa lemgido yesintu
umculo uyakhula iqembu liyakhula kodwa ke iqembu nje elijayele ukusihlabelela nje ukukholisa silo qembu elikuthwele njani elithola kungumsebenzi onzima ukuhlabela siyafisa ukuthi wena sifundisane nabantu abalapha e-England ikakhulu amasiko ethu lapho sifunda abo ngoba sithola ukuthi kona umculo ngeyinye yezinto esingazisebenzisa ukuthi wena abantu bazwanane bazwisisane njalo bafunde ikakhulu ngamasiko langemvela phi yabo siyabonga
Uzambezi athi liqembu eselidume kakhulu kuleli njalo lithandwa kakhulu ngabamhlophe bethanda lezambatho abazigqoka becula kanye lamabhethu phela ngoba bengawajayelanga ukubona abantu begqoke isintu ngithi hozahaha hoza Friday bangani mami libe nempelaviki enhle njalo elokuthula igama lami ngu-Ezra Jesus Bani
Zambezi Arts liholwa nguLucky Moyo. Uhlelo Woza Friday besilethulelwa ngu-Ezra Jesus Bani we-Studio 7. Ngesikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli we-MDC Alliance usekhwezile udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho e-Constitutional Court. Isiphathamandla somanyano ye-MDC Alliance uMnumzana Tendai IPT umiswa phambi komthethwandaba lamuhla. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.